Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 7 kumpandula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla kufe abantu abalichomi kwalimala abanengi engozini yokuchayana kwamabhasi amabili duzane legweru izolo.
Impilo bani ke yokuthi kumbe singathi lilizwe elinjani ke elokuthi amafutha asezakhwela ngomvulo wonke nje kumbe singathi ngeviki ngeviki.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezectu kanye lemela abathengi enakora zisola ukukhuphuka kwamafutha ezimota.
Amadokotela kodwa bona bavumanga bayala enkulumeni basuka bathandela bakhona bavumelani lenkulumo lezo sathi lazo.
Odokotela bathi kabayi njalo emsebenzini namuhla lanxa uhulumende esithi kuzabajezisa bengekela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abalichomi kwalimala abanengi engozini yokungqikilana kwamabhasi amabili emangweni ophakathi kwedolobho legweru lelekwekwe ekuseni izolo. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba ingozi le yenzakale phakathi kwebhasi yenkampani yakoMan Deep ebivela kwele South Africa isiya eGokwe. Le pasi ye Kovasberg ebelubhekise egweru. Amapolisa athi asaxwayisisa. Inhlanganiso emela izisebenzi ezectu kanye lemela abathengi iNational Consumer Rights Association sezisole ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota zisithi kwengeza ubunzima uZulu avele ebhekane labo. Ilitha yedizil eyodwa iqonge ngomgqibelo isuka ku-$12.42 yaya ku-$15.64. Ipetulo yona ikhuphuke isuka ku-$11.76 yaya ku-$14.97. Ngamanye amazwi ilitha ikhwele nge-$3.22. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Ncube uthi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto zonke ikhuphuke.
Iholo ke lisalela ngamuva okumangalisayo. Akusimangalisi lokhu ngokuthi sichile ekuqaleni ukuthi imali esiyisebenzisayo kumbe uhulumende ongathi yiyo okufanele kube yi-mode of exchange. Asiyo mali phela ngamaphepha nje kumbe singathi zinombolo nje ezitholakala kuma-accounts abantu ezingatsho lutho. Udube silalo ke ilolo lokuhulumende kufanele alulungisise. Sibona uhulumende kalaleli kumbe kalasineke ngokuthi adinge imbono kwabantu abathize bese sile platform ke le kuthiwa iTripartite Negotiating Forum ebesikhangelele ukuthi uhulumende ke uzabuya ke athi ngilenkinga ngilenkathazo enje ngilodubo olunje singenza njani njengesizwe njengoZulu kubona sizamnika amacebo. Sibona ke uhulumende lokhe nje ekhipha singathi ngama-policies kumbe imithetho kumbe izinqumo engabuzanga bani ezenzela nje yedwa. Sibona laba bamabhizimisi njalo bayakhala bathi kababuzwa babona nje kumbe bazwa bavuka ekuseni bebale emaphepheni ukuthi uhulumende yikho lokhu osekunqumile.
Kuyini elingakuxwayisa ngakho uhulumende?
Owethu umbono nje ngumbono oleqiniso loba nje siyakwazi ukuhulumende kasoza ujabulele kanti ke thina sima leqiniso kasifuna uqamba amanga yikho besithe abantu kabaholiswe ke ngemali elohlonzi ngoba phela leyo asilo mali siyakwazi ke ukuthi umbono lowo asombono othakazelelwa nguhulumende ngokuthi uhulumende ubona kuza engani uza kwehluleka phela ukuthi athole leyo mali abhadale izisebenzi zakhe. Kodwa phela imali esibona ukuthi khona ilohlonzi imali engasoza ke ikhuphuke suku zonke nxa kufunakala ukuthengakala amafutha. Sibona phela ezinye izindawo ukuthi lapho kusetshenziswa khona imali le engaphandle intengo ke kayikhuphuki suku zonke. Nxa singakaze silungisise phela ezomnotho wethu aluba ke siyacela phela abalemali elohlonzi sisebenzise lezo mali. Lo mbono awuthandakali ke kubantu abakuhulumende basibiza ngamagama bayasithuka bathi asoma Americans thina sihambe sehlale eAmerica nxa sifuna ukuhola ngama-Americans basinika izinhlamba ezithize kanti liqiniso ke ukuthi le imali abayibamba ngamandla ukuthi abantu bayisebenzise kasiyo mali.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Amazwi kaMoyo agcizelelwe isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Lelancube.
Thina njengenhlanganiso yabathengi siyakusola kakhulu lokho okwenzakalayo ukuthi izinto zikhwele usuku ngosuku mihla lamalanga lanxa kungasimangalisi ngokuba vele imali yeZimbabwe kayisathengi lutho kayilamandla okuzimela ngakho ke izinto zibalekelana layo ithi siwa zona ziya phezulu nxa imali vele ingasathengi lutho kwenzeka khona lokho noma kungaphe emhlabeni sile mali engathengi lutho engelamandla ngakho ke izinto ziyahlala zikhwela ziya phezulu okuzabangela usizo olukhulu phakathi kwabantu abavele behlupheka kangaka. Kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo esingayamukele ngokuthokoza la kancane njengenhlanganiso. Siyayisola kakhulu leyo nto eyenzakalayo. Siyasola kakhulu kwehluleka kwahulumende ukuthi ubonakala usebukele seyiyekelela izinto sokunguthela wayeka seyiyekela kusenzeka izinto ngendlela ezenzeka ngakhona. Abantu nxa bengazilungiselanga bona bengasukumanga bona akulanto uhulumende azayilungisa ngokuba layo emangele nje seyekele izinto zigiqika zihamba zisiya khona le lapho kufiwa khona abantu bazahlala osizini nxa bengasasukumanga balungisa loludaba.
Kutshoni ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu empilweni kaZulu?
Ukukhwela kwamafutha ezimota kuzafuqa yonke into isiya phezulu. Usizi luzaba lukhulu abantu bazalala bengadlanga ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla. Baza kwehluleka ukuhambisa abantwana besikolo, baza kwehluleka ukugada izimota bazaquma ngenyawo besiya lapho bafanele ukuthi baye khona. Kanti ke labo abezimota bazagcina vele bengasenelisi ukuthi babe lezimota emgwaqweni. Sesiya lokho sibuyela emuva lapho esasikhona ngabo 2006-7-8 kanjalo. Uyinto ebuhlungu kakhulu abantu bathwele nzima okumangalisayo. Kumele kulungiswe ngandlela thile kumele kulungiswe. Asoze sikwamukele thina njengenhlanganiso yabathengi ukuthi kuqhubeke kusiba ngalendlela. Kuzamele sibone icebo lathi ukuthi siveze ukuthukuthela kwethu ngalokho kwenzakalayo ngokuba nxa kungahlala kunje kuqhubeke kunje kusho khona ukuthi abantu bazaphela bazakufa bebulaya indlala.
Udaba lwemali entsha esesike sezwa kukhulunywa ngalo ungathini ngayo, ingaphathisa yini?
IZimbabwe kathesi ngeke ibe le mali yayo ezimeleyo ikuchitha isikhathi. Akukalungiswa umkhonomi ngendlela efanele ukuthi ilizwe leli libe le mali ezimeleyo. Ngakho ke selokhu kwaqinisekiswa ukuthi ibhondi kaliyindawo liyahlala, sesibona ke lilahlekelwa ngamandla ngokuba abantu bengalithembi lapho somabhizinisi bengalithembi. Umuntu namhlanje nxa ezuza ibhondi i-20,000 i-30,000 i-100,000 usahambe ayethenga emgwaqweni imali yangaphandle ukuthi ayigcine imali yangaphandle. Yikho khona lokho kubanga futhi ukuthi izinto zibe zisiya lokho ezikhwela. Ngakho ke uhulumende kumele ayilahle nje lento yemali yeZimbabwe abuye lemalini ethengayo eyamazwe amanye omhlaba kuze kulungiswe i-economy ngendlela efaneleyo, kulungiswe ezomnotho ngendlela efaneleyo ukuza kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sibe lemali yethu. Yebo kambi imali yethu kuzamele sibe layo, kodwa kumele kuqale kulungisiswe yonke into ikangakabi khona, kwendlalelwe hayi ukuthi ibekwe nje ifakwe nje ingelamandla. Kanti kokwesibili okuqakathekileyo ukuthi kuliwe lobugebengu, ngokuba bona laba bantu abakuhulumende kumba abangabangani babantu abakuhulumende yibabathengisa imali yeZimbabwe emgwaqweni beyithathela amandla ngokunjalo. Ngakho kuhulumende kumele simkhuthaze ukuthi kalwe lobugebengu, abuye futhi aphe amandla ezomnotho abuyele lapha ekhona ngokubuyisela imali ethengayo, hayi ukudlala ngabantu ngalendlela okwenzeka ngakhona.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lanxa uhulumende sithi odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi kumele babuyele emsebenzini namuhla nxa bengafuni ukujeziswa, odokotela laba bathi kabayi njalo bathi kabasoze bavume ukwethuselwa. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBataya Moyo uthi odokotela kumele babe semsebenzini ngehola lesishiyagalombili ekuseni namuhla. Amazwi kaMoyo agcizelelwe isiphathamandla sogatsha lweHealth Services Board umnumzana Paulina Sikhosana.
Sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela bathi khona bavumelani lenkulumo lezesa silazo.
Lali banike malini yeyi?
Sina as an employer asoze sikhulume ama-figures, imiholo yabantu it's unethical. Ya, kodwa ukuvumelana kwavumelana, kodwa odokotela bona abakontinua ngama-negotiations basuka bazihambela bakhalala.
Singathi manje kuya ngaphi konke lokhu baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhatshile ukuthi basisebenzeni, so bangabaleka emsebenzini. Ikhona imithetho esingayithatha thina nje ngabaqhatshi bamadokotela, bayakwazi nakho khonokho.
Indlela enhle yini yokwenza khonokho?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma bazisukele baphume bahambe, ubona ngani kubalekile khonokho?
Wena ubona njani ukuthi baphuma sebahamba?
Ya, ngoba kwakumele ukuthi batsho naba bakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona. Uma sivumelana sivumelane, uma singavumelani batsho ukuthi abavumelani lenkulumo eziyizo. Ukukhalala usuke nje uzihambele, I think akula nhlonipho.
Umnumzana Paulina Sikhosana isikhulumeli siphathamandla sogatsha lweHealth Services Board. Uhulumende othi uzamangalela odokotela laba emthethwandaba ophatha izindaba zezisebenzi labaqhatshi, kodwa odokotela bona bathi bazabuyela emsebenzini kuphela nxa uhulumende engakhuphula iholo labo ngezinga abalifunayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi oye waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mpoko usecele inkantolo ukuthi ibambe uhulumende ngamandla ukuthi amhlawule imali yempentsheni ephezu kwe $300,000. Iphephandaba leHeraldi lona lithi ikomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo elizweni isicele amazwe aseSadak ukuthi ayiphathise kumizamo yokuthungatha inotho eyantshontshwa yafihla kulawo mazwe yizigilamkhuba zeZimbabwe. sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbonani kustudio 7, minigama lami u-Adol Shaba. Mina into engizibuza ngayo ukuthi lo muntu abambiza ngomnankakho wale ZANU-PF yakhe bayenzani eZimbabwe, ngoba ilizwe lipulisiwa lisiya phambili kodwa lokho bezitshaya izifuba, bethembe khona ukuthi noma kubuye i-election bazojoja i-election ukuze behlale embusweni. Vele abazimiselanga nje nokwenza umehluko ezweni lakithi, izwe lifa lisiya phambili. Sesibuyelile, sesibhek to 2008. Khumbule amanye amazwe aya phambili, thina elethu libuyela 10 years back.
Njani kustudio 7 kamahlabezulu, nini into enhluphayo yena le imali esokuthi iyabuya izangena engatshelwa abantu ukuthi imali bani. Tetilista angithi abantu kufanele sipheyele uba ama-3 months ukuthi sitate ama-features emali enale. So manje ngimazophe ukuthi ananzwe nazo imali, so siba isivumbuvumbu. Abantu laba kabasenzi bantu, angazi ukuthi bakwenzelani khona lokho, sho ukuthi sesingaphe ngojunior manje. Hayi kunzima.
Loba sanibona ninjani ngostudio 7 yento ngamenko ndimini nkalana ndingayiwentintaye neporo ndiwentaye neporo sedepoto jale siya phaya kuthi uditshi sayagentsheka phaya ndiyisihaba tinogala esiti yena sedeporo kumatendeni yena nozibabo unawo mafeziyo iyo yena unawo mafezi ti una wabhata mablenki woga ndiyo wabhata koga ikoko kusele yena ndiye mabhizinesi ndiye mozesa ndabuya ndiyo zigwene mthayo ti yena vela yena ukumangwe uluke mlili mande.
Ngisenkayi lapho engikhona kwesivalo, ngicela ukukhumbuza abantu beZANU-PF laba bathu ngo-2030 babe belokhu bekhona embusweni ukuthi hayi madoda, uSmith wayesitsho njalo esithi angakafa ilizwe leli walithathelwa umuntu omnyama, kathesi unga lani kuzaliphelela abantu beZANU-PF njalo lina lingono bali abantu abamnyama njengathi sizaliphithiza kuphela chuma logawule nxa lingafanga lina.
Sanibona abantu bakithi ninjani, ngezindawo. Hayi sibona ezelizwe lokaligcina lokuguteka lisiya phansi. Manje umnankakho useyobuya wayethula le nto ayihambele ngayo phesheya, athi uyadinga ama-investors. Hhayi umnankakho avela kula nto uyabe yilanda, uyabe siyabuka indawo nje siyabona nabangani bakhe nale mali ayitshontshayo abeyihambisa akula kutebisa esiyadinga ama-investors. Akhona nje ukuthi utebone ilizwe ukuthi lizovuka. Hhayi Zimbabwe kula muntu ongayivusa, lizovuswa mbani ilizwe? Lizwe kahle kahle lishota ngo-president, akula president. Umnankakho angeke ukuthi ngu-president, umuntu ongacabangiyo. Bona nje yonke into nje sebezama kuphela ukuthi maybe masingathi maybe kuzolunga, akusekho into abaneshow nayo velo, angeke bebe neshow ngoba into yakuqala vele bayatshontsha. Yena umnankakho into yakuqala ngo-corrupt, uzotya kule commission le efuna ukuqeda i-corruption. Kanti why ingabupheli umnankakho wasibonti iyasebenza? Umuntu obulala abantu kangaka, umuntu othumba abantu, umuntu obopha abantu kangaka, why ingaqali ngaye ibopheli umnankakho wasibonti iyasebenza nale commission? Kanti kuboshwa kanjani? Kanti uboshwa bale bhadeli njani? Napa abantu manje sebeze bebulwaye nayo indlala, manje indlala ibhokile ekhaya ngale, yena ubhizi uzula ngale lokuzeni le imali leyimali yelizwe. Isitendile imali esiza abantu ngayo, ethenga imithi esibhedlele, ethengela abantu ukudla, into zithola ngale ekhaya le, mara yena ubhizi uhlala emoyeni njengenyoni. Ubothwa ngumuntu ongalungisa ilizwe lalolo, ilizwe vele ngeke lapha lalolo. Abantu abeZANU-PF laba bagridi kakhulu and bonke ungathi bacabanga into eyi-one, ayizikhathelekile laba bantu. Ilizwe vele alila president, amasela la ngeke ukuthi ngu-president, ngamasela wodwa ngama-president. Kuzwa ukuthi aye uhulumeni uyazama, uhulumeni usebenza nzima uzama ukuvuthelela umnotho. Kanti imali babeyitshontshelani, babebulelelani ilizwe? Ilizwe babelibulalelani. Kodwa lokho kwabodinga umuziphuthi mina kunje sibuhlungu. Yazi abazama ukukhuluma njengabantu mani, yazi bengamane bekhulume. Yazi uZulu uphila nzima kakhulu, abazama ukukhuluma njengabantu. abaziboni isimo esekhaya bona ukuthi isimo sinjani. Bekuvuka nje kusasa lipho ukuthi hayi ukhulumeni usebenza nzima. Usebenza nzima zikuphi ukhulumeni kamnangako? Usebenza nzima kanjani? Mnangako ethole izulu lapha phezulu bona bephasi betshiswa lilanga phansi. Bekuvuka kusasa ukuthi hayi ukhulumeni nje usebenza nzima. Ye, ah, kodwa esibhedlela kokuqala kula mithi. Bona bathembe kona lo muntu kona nxa belokuzwa labo kumbe babuya ngapha eSouth Africa bona bayaphitiya bona babuya ngapha. Hayi kodwa le nto lena izwisusizi yazi especially njena kakhulu abantu abasekhaya laba mani abantu abangela abantu abasebenzelayo ukuthi ma usehlelwe isimo esifana nalesi uyenza njani usibhekana naso njani isimo esinjani. Uba phila uyazibhekana lo ubunzima. Yazi useceni komlilo just ma uswele iphilisi nje kwaleyo nako ukuthi unizama unqunda lobo buhlungu. Ah kodwa yazi laba abantu abangazwela abantu labo. Hayi.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Sokutholakale amanxiwa edolobho elabhidlika eminyakeni ezinkulungwane ezinhlanu edluleyo enyakatho yelizwe lase-Israel. Idolobho leli libikwa lalihlala abantu abazinkulungwane eziyisithupha. Izibotshwa ezilitshumi lanye zeqembu labahlamuki besiTaliban kwele Afghanistan zikhululwe ngemva kokuvuma kwaleli qembu ukukhulula izizalwane zakwele India ezintathu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Sokulomfakazi wesivili othi uzimisele ukuchaya imfihlo ephathelane lokukhulumisana kukamongameli Donald Trump lomunye wakhe wakwele Ukraine. Umongameli Trump wetheswa icala lokwethusela ele Ukraine ukuthi liphenye imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe uHunter kwele Ukraine. Umnumzana Joe Biden ulakho ukuncintisana lomongameli Trump kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo nxa ethe wakhethwa libandla lakhe lamademocrats. Umfakazi wesivili lo uthi kuningi okwakhulunywa nguTrump okuveza sobala ukuthi wadinga uncedo lweUkraine ukuthi lingenele kwindaba zombusazwe weMelika okuyinto engekho emthethweni. AmaDemocrats aphakathi kwemizamo yokususa uTrump embusweni esebenzisa uhlelo lweimpeachment. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Kuyatshengisa ukuthi udaba lolu lu-serious and uTrump, I think this time around, angiboni ukuthi uzothola indlela angaphunyuka ngayo lapha ngoba ama-Republican nabanye abalandeli bakaTrump bezama ukwenza ungathi udaba lolu alukho that serious ukuthi i-phone call yakhe lo Zelensky we-Ukraine ukuthi akulanto erongo abayikhulumayo. Kodwa siyabona ama-Democrat ethushisa lolu daba ukuthi uTrump waphula umthetho ngokuzama ukufosela ama-Ukrainian ukuthi ayi-investigate uJoe Biden onguyo omchallenjayo kukhetho lwa-next year. So ukuvela kwalo owesibili othi naye ulolwazi ngaleyo conversation, ngaleyo call eyenziwa nguTrump lo president weUkraine kusho ukuthi kuyakhombisa ukuthi abantu be-intelligence ba-serious ngokuthi baqhubeke ngalolu daba lokuthi bancedise ama-Democrats ukuthi bamkhiphe uTrump ngoba vele kumele bam-impeach ngoba uphula umthetho.
Uthi wena uTrump kasoze enelise ukuphunyuka kodwa uza kwehluleka njani njengoba abebandla lakhe lama Republicans abayibo abalawula idale le Senate bemsekela.
Well, I think as long as more evidence ivela kwamanye amalunga njengalo whistleblower owesibili esizwa ngayo ukuthi naye usephumele egcekeni ukuthi yena ke ule direct information, ngoba lowana whistleblower ublower oqala uTrump ubezama ukuthi athi lo muntu ukhuluma nge second hand information inzwabethi. So manje lo ophuma manje uthi no, mina ke ngikhuluma directly ngodaba lolu, ngakusho ukuthi wayekhona, either wayekhona elalela ukhulunywa nguTrump, ngoba remember iWhite House ikhiphe ama-transcripts. I-transcript ekhiphileyo was not i-word for word okwenzakale ku-phone call ya. It was just i-summarization yabo yokuthi bathi hayi okay, yilokho okwenzakalayo. So now sokuvela umuntu othena wayekhona kukhona. So kwazibani, ngoba maybe mhlawumbe lo muntu ulama-details by detail, word for word, kahle kahle kwakhulunywayo. Ngoba remember umuntu lo angeke aze arisk umsebenzi wakhe ukuthi aphumele egcekeni ngalolu daba if engakholeli ukuthi into ayaziyo or ayizwayo ngempela iyakhombisa ukuthi uTrump waphula umthetho. Ama-Republican angazama ukuthi amele esayidini lakhe la ku-Senate, but ekugcineni umthetho umthetho, nabo bazogcina beluza i-support from abantu abayibona babathumeza ku-Senate yakhona. So kumele labo bananzelele ukuthi aba-overplay isandla sabo to a point where ku-affect ama-constituents abo abarepresentayo ku-Senate, ngoba baku-Senate befakwe ngabantu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika, sixoxela ekhonapha eMelika. Isigebenga somculo umehlo kaZulu ehlabela ke kamnandi lapho ingoma ithi izwe. Sisefune ukudlalela lakhe elitsha. Siza kubala yeke kuhlelo Woza Friday khonapha emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu lithiye indlebe. Ukusiphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abalishumi njalo kwalimala abaningi engozini yokutshayana kwamabhasi amabili duzane leGweru izolo. Inhlanganiso emela isebenze ze-CTU kanye lemela abathengi inakhora zisola ukukhuphuka njalo kwentengo yamafutha ezimota. Odokotela bathi kabayi njalo emsebenzini namuhla lanxa uhulumende esithi uzabajezisa bengekela. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-past 7. Mina lani asibeni sonke kusasa ex-10 o'clock ngo-past 6. Olivalelisayo Muntungameli Nkomo.